VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, olwesibili mhlaka 3 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo elizweni balembono echiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day olunanzwa namhlanje. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemthoba bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Zonke lezi ndaba lezinye bizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla lamaDemocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe kukhetho lamaprimary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe olwenziwa ekupheleni kwalonyaka ngolwezi. Ukuvota kwanamhlanje okubizwa ngokuthi iSuper Tuesday wenziwa ezigabeni ezilichumilane ezigoqela eVirginia. Abangqikilana kukhetho lwanamhlanje ngomnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, isiphathamandla esidumileyo esake saba ngumeya wedolobho leNew York, uMike Bloomberg, kanye lonkosikazi Elizabeth Warren. Umnumzana Sanders nguye obikwa ekhokhela ngamavoti ezigabeni esevotile okwamanje abalisa iNew Hampshire, South Carolina, Iowa, leNevada. Kodwa abaningi bathi umnumzana Biden, owayengumsekeli kamongameli Barack Obama, ulakho ukunqoba namhlanje ngemva kokunqoba kwakhe okwezinga laphezulu esigabeni seSouth Carolina, okuhle kwenza abanye abakade bencintisana abanjengoPete Buttigieg lonkosikazi Emma Klobuchar bahle bazisa ngokuphuma kwabo kulomncintiswano. Umnumzana Pete Ncobo isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika ngabanye wabalomqondo omunye.
Ngombono wami akugacazi njengokusithi ukuthi ngukhi ozakhokhela, kodwa uBiden uwine kabanzi ngomgqibelo eSouth Carolina. Njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bencintisana laye kucelo lwabantu abaphakathi abathi ngama-moderate ngesilungu sebephumile, abafana loButtigieg noClobuchar lo-Steyer bonke baphumile ngemva kwe-South Carolina. So ngombono wami sekungazi ukuthi uBiden uselabakhokhela abangani baningi, ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba yindlalifa yalaba asebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalaba bathi abaningi abathi ngama-liberal, laba abantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hhayi, ngombono wami ngani hhayi uBiden ngani hhayi sekungahamba nje kalula kangakuye.
Kodwa-ke phela ama-polls lokhe sithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako njengomumo, ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, uSteyer aphuma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButtigieg, kwathi uClobuchar I think uphumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukuthi osekwenzakele. Njalo ngemva sonke sasesanti uBiden hhayi sekumphelele, kodwa ngegqibelo usengumcekana nje usevukile seletshahelitshe, abantu bonke sebekhalele ukuthi hhayi uzayenza kuhle. So ama-polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground, alokhu esakhangelele okwalokho okwakusizakala ngeziko ephelileyo ukuthi uSanders usaqeda ukunqoba eNevada.
But kumujikelo obhanga kathi sizongene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg,
ama Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abalemali. Angibona ukuthi uBloomberg abantu bayamthanda njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesengumeya waseNew York. Abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba, besenza lokho kuthiwa i-stop and frisk, ukuthi ungabonaka nxa ungumuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini, bakubona emgwaqweni bekumise bekusearch ukuthi awulazidakamizwa yini. Njalo sinanzelela ukuthi abantu abavota kakhulu kuma-Democrats ngabantu abamnyama. So abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Kuhambile esontweni e-Alabama ngesonto ukuthi abantu bamflathela, abantu basukuma bamflathela ukuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho bangamxolelanga.
Lami nginjani imxolelanga. Lami ngumuntu omnyama.
Paso phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uza lokho eqhubeka ekhokhele?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami. Nginje mina ngangimsekeli kankosikazi Warren. Kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo Warren libhize elihle yini lokusupport. Sengifuna ukusho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi njengoba besike sakhetha singatshintsha yini sikhethe omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani nguye umuntu usile abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupporte ngoba ngani kuthiwa usevukile nje loba sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphile.
Kathi vele ongaluphalanga nguphi. Abantu bayakhokhelwa ngama-president alama-90 years angisoze ngiqambe amabizo. Akula muntu ugugu othandayo emhlabeni lapha bayabusa abantu beze beyengena ebhudini.
Leso bekuyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Phethizela Ngcobo exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngokudla emhlabeni jikelele World Food Program ibika ukuthi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa kwele Zimbabwe bakhangelane lodubo olukhulu lwendlala ebangelwa yikuguquka kwesimo somkhathi yokubangela ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Kwashe Musaka wenhlanganiso ye-Youth Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo uthi okutshiwo inhlanganiso le kuliqiniso. Uphinde wathi udaba lwenkohlakalo olwenzakalayo kuhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lalo lwenza ukuthi abantu babhekane lodubo kwele Zimbabwe. Asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Hove owe-Studio 7.
Wazimanga kuhle emasimini lapha indlala sibili ikhona elizweni lonyaka. Ngithi ngitsho njalo nje ngibona kuyinto esibili ezitha ubuhlungu kakhulu lesizwe ukubana ilizwe elile isimo zonke lezi, ilizwe elikade liyi-bread basket ye-Africa, indaba selikhala kangaka ngendlala elizweni.
Sibone njalo besithi i-production eyomumbu ngesingezi bathi ikhona isiyehlile nge-50%, kuyini okwenza ukuthi izinto zihluphe kangaka?
Kunezizathu ezithiyeneyo eziningi. Isizathu esaqala esiya emuntwini wonke ongumlimi elizweni yile sithi ngesilingu i-climate change. Sikhayelane le-drought elizweni. Sisela last year izulu linanga kuhle. This year izulu linile kodwa liphuze ukubuya. Abantu sebelime kudala, izinto sezitshile. Okwesibili ngokubana wona ama-input, ama-fertilizer kuyadunya. Abantu abakwanisi ukubana bekuthenge baba. Babekhala abalimi zonke indaba ethi hathi intengo zakhona ziphezulu. Bafake intengo zabo ngama-US dollar sebemultiplier ngama-RTGS. Sokuba yinto sibili ehlupha abalimi bona bengavunanga okuzwayo ngomnyaka ophelileyo. So ukubana bethole imali yokuthi bebuyele ensimini ayikho baba.
Kukhona okwenziwa nguhulumende na ukusiza abalimi?
uhulumende kukhona akwenzayo kodwa la uyazi baba ukubana ilizwe leli likhulu uhulumende ngeke yenelise ukuthi encede wonke umuntu elizweni yebo uhulumende uyanika ama-fertilizer emakhaya uyanika inhlanyelo emakhaya kodwa inhlanyelo leyi iyaneli ukubana sikwanisa ukwenzani ukuthi sifide ilizwe
sike saxoxa labanye abasakhulayo abangabalimi bathinta uludaba lokuthi bakhona abantu abaphiwe hlanyelo kodwa abasebenzi baphonguhlala nje wena ungathini ngalokho bhuti
udaba lolu luyahlupha sibili abantu labo baqinisile yazi ukubana sisoze uhlupho lolu kumele sikhayelane lenhloko yakhona sibili sitshaye ekhanda lapho okumele sibili sitshaye ayisiyo kuphela inhlanyelo kuphela nensimu zakhona lezi esithi yi-land reform program kunabantu abaphiwa amasimu bahlalele amasimu akula nto abayenzayo bona balima utshani abalimi umumbu omele ube ufida ilizwe njalo abanye bakhona befike futhi befaka kuphela ezifaneni zabo bethengisa inhlanyelo leziyana kungena nto yenzakalayo so udubo lolu lukhulu sibili
ubona ngani abantu abasakhulayo abangabalimi yibo abalakho ukuthuthukisa ilizwe
ye ilizwe kumele liphumelele kumele ku-investe kwabakhi ungakhangela ngesikhathi sithatha iland from amakhiwa abantu okuthiwa ngamayouthi ngabantu ababele minyaka kuma-21-22 and ungakhangela khathesi the same people bona labo 20 years down the line minyaka sengama-40 something so akula abatsha abalalenzi khathesi so ilizwe leli kubana liphumelele kumele kunike abatsha imhlabathi
lo ke ngumnumzana Khuta kwaShemusaka olilunga lenhlanganiso ye-Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo 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 phakathi omuhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 pm esilethulela kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465-0318 lakho njalo kusixhuma kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele asihlanganani kuhlelo The Connection ngo-8 pm
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ekhuluma emhlanganweni we-rally esigabeni se-North Carolina khonapha eMelika izolo, uMongameli Donald Trump uthe akudingeki ukuthi kwethulwe iziqondiso zokuma amazonzo komomo elizweni ngokuqonga kwenani lasebebulewe loba ukutholakala beligcikwane le-coronavirus. Abohlangothi olwe-statistics kwele-South Africa babike namhlanje ukuthi ilizwe lingene kusimo esibi sokuwa komomo wezomnotho okungakaze kwenzakale lokhu lelo lizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-2019. Uphenyo olwenziwe kwele-DRC luveza ukuba kube lokuchaphazwa kwemali ebimele isetshenziswe kuhlelo lokuvuselela ilizwe. Uhlelo lwezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million lwethulwe nyakenye lujonge ukulungisisa imigwaqo, amabholoho, izindlu lokunye. Uhulumende uthi uphakathi kwemizamo yokulungisa inhlelo zakhe zemali ngokukhulumisana labo somabhizimusi labanye abaphatheke kulolu daba ngoba isisindo semali yeZimbabwe siphansi nxa siqathaniswa lesakwamanye amazwe okuyikho okuvimba ukuthuthuka komnotho welizwe. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Sekai Nzenza ubikwa esithi udaba lwemali yilo olubangela ukuthi ilizwe lihluleke ukuzikhandela impahla zalo lithengiselane lamanye amazwe Njalo lifeze uhlelo lokuthi eZimbabwe libe selinothile ngomnyaka ka 2030 uthi ukusebenzisa idola leMelika lona elisilelayo yikho okuwisa umnotho welizwe. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Vulisani Ncube ngalolu daba.
Iphutha lavela lenziwa ekuqaleni ekuyekeleni ukuthi idola leMelika libe yilo elisetshenziswa njengemali yeZimbabwe, kube kukanti umnotho weZimbabwe uvele wona uyazikhulela. Ukusebenzisa idola yeAmerica kusuka kulethe inhlupho eziningi ngoba yilo elisetshenziswa umhlaba wonke. Ongabe efuna ukugcina inotho kahle eceleni kukabili angathenga idola leAmerica kumbe athole afake igolide eceleni. So ungeke usebenzise khonokho ngesithiwa kuthiwa i-store of value njengemali yaseZimbabwe ibizwe elincane kangaka ilingi. Lokho futhi ngivumela nakho. Kodwa esingavumelani khona lamhla efakileyo umthuli esithi idolarizing the economy, mina esingazange sivumelane khona yikuthi avise idola leZimbabwe lizimele lodwa. Lapha zange sivumelane. Mina ngangihlala ngisithi lalamhla lokhu ngiphinde ukuthi kwakumele kusetshenziswe irandi, kumele kusetshenziswe irandi ukuthi sichethe lonke udubo lonto lolukhona.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi inhlelo zemali elizweni zibuyisela emuva umsebenzi wabo wokuthengisa ezitaladeni.
Ikhesi yatupha sekile empeleni, abaningi abantu sebayayithengisa ngama-60% premiums nxa uyifuna. Okunjengokuthi vele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi lama-US dollar ngoba ikhesi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngayikho khesi yahlulekwa nxa sisiya ema-wholesale dayoda, abanye bayala. So kulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikhesi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCGS emafonini leyo. Abayayiyala abanikazi bezitolo bayala ukuthi bakodwa izinto ngayo. Even nje lawe nxa usiya kudla khonapha ezikotokotweni abasayithathi imali naleyi, sebeyiyala ezitolo. So sokulokunzima abantu abathengisayo kakhulu, ukuthi even kuthenga amatamatisi phandle laphana sokulokuzisolodinga ama-coins mba ama-rand ukuze kwanise ukuthi uthenge amatamatisi.
Umnumzana Ncube uthi okungasiza kulolu daba yikusebenzisa i-rand ye-South Africa kumbe idola leZimbabwe lilodwa.
One has got confidence in this dollar. So anybody ofuna anything ubiza ngama US dollar. Ukuthi uyiqede indaba ye dollar, ukuthi uvume futhi ukuthi i dollar lile nkinga zalo, abakuthi ngesithiwa is attracting international rand seekers in the arbitrage was into the economy. Unxa usuzama ukuthi lisebenzise lilo lodwa lizagcina lingekho linganeli ukubhoda elizweni ngoba bebuyile abanye bazolithatha baphuma lalo. Okwesibili, lizakwenza ukuthi amakhampani alungisa impahla nxa sezichathaniswa lempahla ezifananayo ezilungisiwe kwamanye amazwe oBotswana, South Africa, Zambia zidule. Nxa sezidula abathengayo emhlabeni abazakhetha ezishiphileyo ezilungisiwe kwamanye amazwe. Ukuthi kuvele nje ukulungisa kwelizwe yikuthi sisukume sigoqe imisila sithi thina asinamali yethu, njalo ukuthi ilizwe lethu lithuthuke yikuthi sivume ukuthi hhayi imali esingayisebenzisa lirandi. Ibuye sesibopha wonke umuntu ongabe e-charge ama-price akhe ngama-US dollar, ubophe wonke umuntu ongabe ethengisa kumbe etshintsha idola emgwaqweni. Umthetho ube lo mthetho oqinileyo namapholisa aqinileyo ngaleyo ndlela, hhayi ilizwe lingathuthuka. Ayilokhu abakuzama nokho kusuza kulithuthukisa ilizwe. Unfortunately kuza kwenza ukuthi sisiyafika ku-2023 izinto sezizimbi okwedlula kuqala.
Namhlanje idola leMelika belintshintshwa nge-1:18 kodwa emkambo omnyama nge-1:13. Iningi lithi ukutshintsha kwemali yamanye amazwe ensitha yikho okubangela ukuthi impahla eziningi zitholakale emkambo omnyama ngoba usomabhizimusi befuna inzuzo ephezulu kakhulu kumbe imali eyenelayo ukuthi bewode ezinye impahla. izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhelithane ezisebenza njengabongi ezibhedlela zakulelo lizwe zithi sezihlalele evalweni ngokwesaba ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus osumemetheke umhlaba wonke ubulala abantu. Asizweni abanye babo bexoxa lentatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasbanda.
Umsebenzi wabomongikazi ngokunakekela izigulane, kukanti labo basengozini yokuba lemikhuhlane ethelelwanayo enjenge-coronavirus osukulele abantu phose abafika inkulungwane ezintathu. Unkosazana Hlengile Sibanda umongikazi kwesinye isibhedlela se-Manchester.
Lapha sokuyikuthembela kuNkulunkulu ukuthi umuntu angathathi umkhuhlane lo we-coronavirus. Ngiyazi ukuthi usugcwele indawo yonke, kodwa isibhedlela lapho mina engisebenza khona kulamanyathelo esesiwathetha thize ukuthi sizivikele. Siyenza sure ukuthi izigulane ezibuyayo siqala sizihlolisise singakazihlanzi lezinye izigulane esezikhonapho esibhedlela. Kufanele nje abantu babe careful kuphela ngoba akukho okunye singakwenzi. Kumele sisebenze, angeke sime ngenxa yaleyo coronavirus.
UNkosazana Saneliso Yamabengwane osebenzela eBerry uthi usebenza nzima kulezi nsuku.
Umkhuhlane we-coronavirus usimemetheke wangena lase-UK, okuyinto engithusayo kakhulu mina njengonesi. So kumele ngizinanzelele emsebenzini wami ngoba ungeke wazi isigulane esibuyayo ukuthi asilawo yini lo mkhuhlane. Na esisebenza ezibhedlela yithi esiku-risk enkulu, but ukuhlanzeka into eqakathekileyo ukuthi umuntu engathathi ama-germs athwala umkhuhlane ofana le-coronavirus.
Iningi labantu lithi lesaba ukuthi uzadwa wonke umuntu ahlale ezindlini zabo angaphumeli phandle. UNkosazana Siphiwe Mlala uthi sokumele athenge ukudla agcwalise endlini.
Sikhathazekile kakhulu ngendaba ze-coronavirus, kodwa njengomuntu osebenza labantu so siyesaba sibili ukuthi hey umuntu angathatha i-coronavirus kuzahamba njani. Ngendlela namhle sizwe ngayo ku-news ukuthi engxenye lesithi le-London lati khona phe UK kuzaba le-lockdown njenge-Italy. Mina vele besendilungiselela ukuthi ndinga ukudla like ama-non-perishables. Siyesaba sibili.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhamuke kwele-China lapho usubulele abantu abaningi kakhulu. Udokotela NS Mkhwebu uthi i-coronavirus asomkhuhlane omutsha.
I-coronavirus is not a new virus. You know, avele yatholakala ama-coronavirus, but esikhathini esiningi sithole ukuthi ama-coronavirus atholakala enyamazaneni. 2002, sasila i-SARS, SARS yavela kuma-bats. Coronavirus le entsha, coronavirus 19, njengoba yadiscover ngo-2019 ekupheleni komnyaka. Khanye wona yavele enyokeni, and sonke siyakwazi ukuthi abantu be-China bale China kuma market ayatholakala, ziyatholakala inyoka arase esibangela ma inoku umkhuhlane lo esikhangela lawo kwakhathesi.
Iningi labantu lifuna ukwazi izibonakaliso zalo umkhuhlane ngoba abantu ababulawa ngumvimbano abasazi ukuthi luphepha lwasuku zonke kumbe i-coronavirus. Udokotela Mkhwebu
sithi ngama symptoms nxa sigula ngumkhuhlane lo we-coronavirus kuwe kunje nge-flu nje. Uyabukhwehlela, usungakwanisi ukuphefumula kuhle, kwesinye isikhathi ubele le temperature le fever. Singamadokotela yasinje kuba nzima ukuthi sibekwazi ukuthi le yi-influenza kumbe i-coronavirus kumbe yikuphi. But kulama tests ayenziwayo khathesi nxa ukuthi uzizwa ungani awuzwa kuhle, uyakuya umuntu uhambe uyobona odokotela, siyenza ama-tests.
Igcikwane le-corona lelapheki, kodwa kule mithi yokuthi lingehluli amasotsha omzimba okwenza licile liziphelela emzimbeni njengeflu umuntu asile. Udokotela Mkhwebu uthi kuningi okungenziwa ngabantu ukwenzela ukungamemethekisi kwaleli gcikwane le-coronavirus.
Kuyabe kumele nxa ukhwehlela uvala umlomo, uvala amakhala, wenzela ukuthi ungafaki amacici kwandlele emoyeni ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthi baphefumule. Nxa kukuthi ungabamba amakhala sikhwehlela, kuyabe kumele ukuthi ugeze izandla. Esikhathini esiningi siyabe sithi kuyabe kumele ukuthi usebenzise sithi alcohol wipe, but nxa kukuthi akutholakali, siyakwazi ukuthi sisebenzise amanzi lesepa nje ukwenzela ukuthi kwanzi ukuthi sibulali igciwane le.
Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheke wangena amazwe wonke ukuze kwazi le-Europe. Usumemetheke kwele Italy lapho sibulele abantu abangamashumi amahlanu lambili 52, njalo abalegciwane lawo kwele Britain ngabantu abake bayethekelela kwele Mataliyana. Baningi abantu abalomkhuhlane lo kwele South Korea lakwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisasbanda.
Ke amaphimbo amnandi umculoka othi owami siuphiwa nguTamalo Tina silethemba liukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amavulunga ebandla lamademocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe kukhetho lama-primary edinga ozamela lelo bandla ukukhetho lukamongameli welizwe World Food Program ithi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa balamba. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu oluvalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.